valendaba yabo leyo ebhesi ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Kumele sikhangele ukubana akaso baba umnankagwa yedwa okhala ngebhesi leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminista wabo owe-Foreign Affairs kubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsulte. Wazama la ukuthi uyabaleka baleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ayilunganga. So ukuthi baya kuSadiq baya kuAfrican Union yinto abayihambela khona ngale befika la kuSadiq kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibhesi ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bewakwanisa ukuthi wakulungizeni khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokhu esithi i-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Uthi SADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokho abakwenzayo. So akulanto abangayilungisisa khonapho ngokukala kwabo.
Siyawazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala. So akuze kugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
Ubudlelwane lobo kumele sikukhangele le mpengisizwa uminista ekhuluma ngabo ubudlelwano. Kumele sikukhangele sisa ukuthi ubudlelwano lobo babuya njani, ngobani ababephambi kobudlelwano. Ubudlelwano bulethwa ngama-revolutionary parties, ama-parties alwa impi. So siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwano obuhle leZimbabwe lapho esasigayela i-PF leZANU-PF. Kwakungela into ezinje kodwa ngokubuya kwamabandla la amatsha ayebesesithi bona ngama-new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwano lobu obabuvele bukhona. Leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ubokulobudlelwano obuhle, sebefika sebephambanisa